Abanye babantwana abafunde etoho yabagoqela abakusibanga sika grade 2, 3 lo 4 sebefundela ngaphansi kwesihlahla ngenxa yalo umonakalo. Ukwazana Sicilias Banda umphathi walesi sikolo uchasisa ngobehlele lenhlupho asebebhale lazo ngenxa yale ingozi.
Ngokungomvulo emini athi sichayisa nje sizobona kusuba le yezi waqalisa ukuba lo moya omkhulu silowuduma sivihlinga nemota. Then izulu laseqalisa ukuna khonapho kulo moya omkhulu elesiqhotho. Sithe nje izulu liqeda ukuna after 30 minutes sathola ukuthi uphahla sokonakila kusela phahla. Soluphume lonke. Lise-challenge besikhala ukuthi ngase yafulelelwa vele singakavali lathi sesekhona. Ukwenzela siphinde sibisele ifurniture yethu ngendlela umnqa ukuthi uqalisa wonke umuntu eredy.
Committee yabona ukuthuthukisa lesi sikolo school development committee ikhala ezimathonsi umnumzana Elvis Moyo ngomunye okule icommittee
izandla zethu zimfitshane besike sicele sokuthi ngabe siya thola abangasiphakamisa basincedise sithole isiphelo
omunye umhlali wasegulathi umnumzana Jobe Mkandla ukhala ngodubo solubhekane lesikolo setorhwe
sinansi isikolo sethu khona isikolo sethu singasikhangela asilamncele isikolo lesi ukuthi ngabe kuya nguya kodwa ufake ukuthi ngabe kule fence igijima laphana ama-cottage wonke labe phakathi kukhanya ukuthi isikolo lesiyana silaphana.
Usobhuku walumango wegulathi umnumzana Giva Kenneth Dube ucela uzulu aphathise isikolo setorhwe.
Abantwabethu bafundela phandle befundela phandle lathi zidisparate asilakho ukuthi singaphangisa siphanyeke uphahla. So esiyabe sikucela nje ukuthi wonke nje ongane ulomoya wokusincedisa thina bengasincedisa siyemukela ikakhulu ukuthi uphahla lwakhiwa.
Izizalwane zakule indawo ezihlala kwamanye amazwe lazo sezisukule imizamo yokubuthanisa imali yokuphathisa ukuthenga amazenge okufulela lesi sikolo. Umnumzana Menzi Dube ngomunye wazo.
Siyacela kakhulu kubantwana betohwe lasematopo as a whole lama well wishers all over the world ukuthi besincedise kulo msebenzi esibhekane nawo. Siyakwazi ukuthi welfare yabantwana ibaluleke kakhulu. Mangabe kukhona othintekayo ezizwa unembeza wakhe umphusha ukuthi sincedise siyacela ukuthi lisincedise.
Umeli wamatopo edalela eParliament njalo ngumphathi intambo wezamandla kaGesi umnumzana Edgar Moyo uthi kuyabongeka okwenziwa izizalwane zakulumango ezihlala kwamanye amazwe.
Umbiko wafika sibili ukuthi sokube lomonakalo ngale ngathumela ke abantu isigijimi ukuthi ziyefika khona zenze iassessment yomonakalo owenzakalayo. Bakwenza ke lokho bangithumela le mpikitsha yakhona njengama procedures angikhona ngazisa ke abe Ministry of Primary and Secondary Education njengokwazi kwethu sonke ama processes e government ayathatha isikhathi esithile. We very much want to applaud that gesture and sense of responsibility by our diasporans.
Abazali babantwana abafunda eTokwe Primary School ababalisi balesi sikolo esakhiwa ngomnyaka 1940 njalo silabantwana abadlula amakhulu amathathu bathi isikhathi sezulu sesifikile sebe sesabela abantwana abafundela phandle. Imali yesitudio 7 ngisegulathi ematopo igama lakwenza Jesus Banda.